Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 2 kumabasa 2021 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Uhulumende kumele afundise abantu ngezingozi ze COVID-19.
Amapolisa axwayisa uzulu ukuthi elandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngaleli kefu lephasika eliqala namuhla.
Imali athena uzawanika nxa kubhathaniswa lamadola emelika phosa ngamadola angamakhulu amabili alamachumi ayisithupha lesithupha, i-$266 kuphela.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe i-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike kuleli nyakenye balokhe besedlula kancane inkulungwane elengxenye 1523. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,896. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-coronavirus likhwelela yaku 87,791 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 10,796 izolo. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku-17,516 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 2,631. Kusenjalo amapholisa asexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokugcweleyo ikakhulu ngekhefu lephasika eliqala namuhla. Athi abazatholakala besephula iziqondiso lezi ezigoqela esokugqoka amamaski lokungabuthani bazabotshwa. Embikweni awethu leizolo, amapolisa aqonqosele njalo abathengisa utshwala ukuthi bengalokothi bevule amabhizimusi abo. Athe abafunda behlala ezikolo akumelanga baye emakhaya, kanti labethekelela ilizwe kumele belandele iziqondiso ezisanda kumenyezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda.
Akula nto embi ngesixwayiso leso abasenzayo, kodwa okubi kakhulu yikuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani, hayi ukuhlala sithwayelana izingodo sethuselana ngokubophana lento ezinjengazo nalezo. Futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo labo amapolisa abazayo bekuma roadblock babe sebethatha ama-chance ayisixwayiso leso esethuselayo ezokuthi badizise-ke abantu. Uzathola ukuthi abantu banye abazahamba abantu lapho abakhona, kodwa labo sehamba bekhishe izimali emgwaqweni. Yinto eyaziwayo yonke lasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa ema-roadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje, babe sebethola ama-chance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde okungejana labantu abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu sizalwane ekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiye ezishiyeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19 akuna muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo njalo labanye abasezikolo zema-boarding bengenelisi ukuthi beyethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli lephasi
usisimo kasikho lula sesekusigaba sisithina i-new normal ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi lanxa kumnandi sibili ukuvakashelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane siye ngo-5,000 kodwa kade sikasenilisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso yisikhathi esinzima kodwa ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sikwenze ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kule ngozi enjani ungaba lomzali ohlele ethwele ugodo ehlele ethwele istrobe kuphela esethusela abantu abantwana kabakhululeki ekhaya
lo ngumfundisi Angliston Isibanda Inhlanganiso yababalisi ezimtha ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili ngeviki ezayo kulandela ukwehluleka kukahulumende ukwengezelela izisebenzi zakhe iholo emhlanganweni oqhutshwe izolo. Inhlanganiso le yethu le umbiko ixwayisa amalunga ayo ukuthi kuzamele afundise ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela andubana yengezelelwe iholo. Kunkulumo ezenziwe nguhulumende le-Apex Council eyiyo emela izisebenzi zakhe, uhulumende uthe uyenelisa kuphela ukwengezelela izisebenzi iholo ukuze othola imali ephansi ahole imali elingana le-$199 kusukela linyanga kuthi ngontulikazi yengezwe iye ku-$243. Kodwa izisebenzi zithi zifuna ukuholiswa imali ephezu kwe-$500. Ababalisi abangamalunga ezinye inhlanganiso lawo abikwa ezathatha amanyathelo afanayo. Sixoxele siphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uze engathi kaphethe lutho nakuthena uzapha ababalisi kuphela i-25%. Osokungangokuthi imali athena ozabanika nxa kubhathaniswa lamadola emelika posa ngamadola angamakhulu amabili alamajuma esithupha lesithupha i-$266 kuphela. Pho ke ngempilo yalamhlanje kayisiyo mali engathuthukisa umbalisi engamenza aye emsebenzini okwamalanga wonke. Yikho sokusiphe isinqumo sokuthi okwamanje aluba esadinga kumbe sazikhwathaza ezikhwameni ngekela phela ababalisi baphumule labo bangazi basebenza. Lo ungumkhumbulo owavele ulethwe ngababalisi ngaphambilini kanti babetshilo ababalisi ukuthi bona abafuni ukuya emsebenzini. Sabancenga sabacela ukuthi abanike ithuba kungqoqo eziza kuba khona. Nanzi ke ingqoqo zalamhlanje zibe yize nje kuphela lokho sokuze kwaletha ke ukucunuka okukhulu enhlizweni zababalisi.
Lifuna malini kahle kahle?
Lizakhumbula ukuthi kumnyaka ophelileyo uhulumende sithe sixoxa laye watsho ukuthi yena uzakuza lo mgwaqo ozaba ukhombisa ukuthi imali engaphosa ifike kumakhulu amahlanu lamadola angamachumi amane 540 ebiyiyo imali esulwa ngo-2018 uhulumende engenisa phela i-RTGS lamabhondi kungathi into eyayizanceda ngathi yayise sula ihole lababalisi labenza basala bengabayanga sitheze sixoxana la ngathi sina sibuyise lapho sasikhona ngo 2018 ukwenzela ukuthi siqale khonapho sisiya phambili ukuthuthukisa ihole lababalisi yikho abesithembise khona kumnyaka ophelileyo sokuze wafika inyanga kamimbitho leyaphela sesingena kumabasa nje eloke uhulumende ezilingana yikho ke osokukhangelelwe ngababalisi ukuthi uzasipha nini imali yethu le esiyidingayo okwamanje ke siyamkhuthaza uhulumende ukuthi kalethe okungcono
umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi izimta Ibandla leMDC Alliance selisole ukufunyanwa kwelunga lalo umnumzana Makomborero Arusivishe elamacala abalisa elokuphehla udlakela kanye lelokwala ukubotshwa uArusivishe utholakale lamacala la inkantolo kamantshi kuthange njalo usemelele ukugwetshwa ngolwesibili Igqwetha lakhe lithi ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamatshumi amabili. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usolile kakhulu lokhu.
Sibuhlungu ngoba konke lokhu kuthusela olutsha ukuthi bangaphatheki embusweni noma ukhankasela izinto ezinhle. Makumbulelo sikuthiwa sebotshiwe sezuzakale lecala. Hathi siza aphila phezulu ngoba sibona ngani umuntu wonke ulemvumo yokutshengisela kazange bidlize lutho ukutshengisele esithi yena ufuna imithetho eseconstitution kube le due process kulandelo asiyocala ngalokho mahlabezulu amajele eZimbabwe ngokubona kwethu azagcwala ezephuphume ngoba abantu sebekubonile ukuthi bazama ukuthuselwa ukwenzela ukuthi bengakampeni bengarejisti as voters baphonga ukukhalala kwenzele ukuthi iZANU-PF labangani babo isikhothamathe badeclare i-one party state
lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa kodwa uhulumende uthi abantu nxa besephula umthetho kumele babotshwe bagwetshwe ngakho akulalutho olubi olwenziwe ngomthethwandaba
Sakutsho kudala ukuthi imithethwandaba iyosetshenziswa ngama-dictators intandaba iphikiswa uSmith loboBotha laboHitler babasebenzisa imithethwandaba babethi bangabopha umuntu uThekula noma i-Freedom Fighter bamthathe bamkhamise umthethwandaba umthethwandaba uhlufaka umthetho ukuthi kagunywe yikho ke imithethwandaba yonale yiyo esetshenziswa amanyala njalo yibo abazaba accountable ngezikhathi ezizayo ngoba abasalandeli isisekelo sombuso esipheleleyo siyakwazi ukuthi ojaji laba sebe baphiwa amaplazi baphiwa imhlaba benzeka abanye bapromota bengakhwalifayanga yikho ke basebenzela ibandla lezano hatshi abantu
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uhulumende yena uyakulandula ukuthi imithethwandaba isebenza imele iZANU PF Ngilizakhumbula udaba esilethu lelelo nanyakenye olomlingisi wamadrama uSibanjana Junior olokusungula kwakhe isikolo sokufundisa abantwana imisebenzi yezandla egoqela ukubumba izithombe ngomdaka kombimba eplum tree. Isikolo lesi saziwa ngokuthi iZamimpilo Recreation Center. Lanxa usamkhulu umsebenzi wokusakha uSpanda uthi ulomcimbi wokupha abantwana abaphumelele ezifundweni zabo ngovulo.
Sizoba sile msebenzi wokunika abantwana imihlomelo kumbe ngithi ama trophies lama certificates njengokuba langake ngabuya ngakhuluma ngokuthi ngilabantwana engibafundisayo iArt and Craft lezomgido konke konke ngilanga lange 5 enyangeni kaApril siyabe sibanika abantwana kusho ukuthi ngikhuluma nje kune sponsor esethe sakhipha isandla ngesilungu abakhuluma ngakho bethi iGood Samaritan kunabantu nama omama lamadoda bathe bebona umsebenzi owenziwa ngabantwana bakujabulela khonoko
kulezi phathamandla ezizabe sikhona yini
sinxuse abantu abafana lwabo MP MP weBulilima West no baba uMP weBulilima East ephinde futhi abe nguminister weTourism labe Ministry of Arts ngabantu abafuzele khona labe Art Gallery of Zimbabwe bafuzele khona so ngumcimbi impelo zabo omkhulu kakhulu uyabuye thekelelwe izikhulu ezivela kuhulumende indawo lesi yabasikiyo kuKombimba isikolo sizama kuvusa isikolo esemsebenzi yezandla esibizwa ngezama impilo recreation center khona laphana kombimba esifuze kusibe khona nxa kungabe izinto zihambe kahle singathola abantu abafuna ukusincedisa abantu abafuna ukusincedisa lilakho ukubana lingithinte kunumber zami lezi eze WhatsApp zithi +27603862920 mawufuna ukungithinta ecingweni mangingapha eGoli uthi +27788388083
uSbanjana Junior ngumlingisi osungule isikolo sezama impilo recreation center kombimba ePlumtree Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende seyale ukwamukela isicelo sezikolo ezizimeleyo esokuthi zivalwe okwamaviki amathathu. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzathenga amajekiseni okuvikela iCoronavirus ayisigidi ngenyanga ngenyanga. Sobu isikhathi sembiko yenu
MDC salibonani lonke balaleli beStudio 7 ngiyabonga kakhulu lami imbono engiyizwa ikhulunywa abantu lami ngithanda ukulalela nje imbono ngoba ngila iradio ngisendelwa ngomunye nje umngani wami othanda ukungisendela lezi zinto enyabe ngizizwa zikhulunywa ku MDC kuStudio 7 into engiphakula la iwani ngiyayizwa amaNdebele kakhulu thina amaNdebele sithanda ukuthi abantu besishoneni abantu besishoneni hhayi asikho asikho singabazondi amashona ngoba amashona ashiwo wonke akhuluma kubi ngathi thina amaNdebele kasibamba nendawo amashona ukwenzela ukuthi nxa livotelwa livotelwe kahle fanana kuTsvangirai sesekhona uTsvangirai wayebamba amaNdebele wabamba lamashona uTsvangirai ekhona izinto zazihamba ngendlela eqondileyo kathi esingakhayela iMDC kahle kahle ilama president amangaki abasafuni laba abantu ukukhola abantu sebezinothisa bona ngemali abayiphiwayo yilaba ababapha imali ukuthi bavotisa abantu so nxa kungenziwanga lokhu ukuthi bavotisa abantu baza kudla imali bayidla imali iziphele izanu ingabe iziphele nanzelelani buyelani livotele umuntu oyi-1 ozabamba isizwe sonke esamaNdebele lesamashona ukwenzela ukuthi izanu iphume lingake lize liyikhiphe izanu ilamasotsha ilamapholisa ilani kodwa lina kungaba lomuntu owenza kuhle obathandayo ani bantu beMDC vukani esikhundleni njengomvundla hayi ukuthanda lokho lalokho likuzani liphumile likule ali alikhanya ukuthi lenzani hayi vukani madoda usile ngoba la khathe selizathi lifuna ukuvotelo lizaba ngamaphatha amangaki lini lodo namhla kulabo umthakwazi kulabo bani bani akusakhanya ukuthi indlela yezimbabwe eliye lifunayo yiphi.
Siyabonga basakazi abahle ngokusethulela indaba ezinhle ngokwenzakala especially emhlubulweni wangakithi ngapha emathibheleleni komthwakazi. Siyajabula kakhulu basakazi bethu abahle libambe njalo. Mina ngikhuluma lapha ngiseButswana ngukhaimon tu abantu laba umnankagwa le gruphu yakhe laba hayi bakhanya hayi abayenzi kuhle sivili indaba yabo lawa ekuground bazama ukuyigqibela ngaphansi kwekhadede asuze sivume thina asuze sivume vela sisavumi lokhu hayi into lezi ababeziyenza berobhana bebodwa okwakhathesi hayi sithi wo ake membijana indaba yegugrawund sesifuna iqale phansi silayi MRP vele siyayisekela okuzwayo vela sibuyele emuva lapha kusase kufase 1 nxa sesingena kufase 2 kuyabe sokukhanya ukuthi hayi umnankagwa sabe sesimfuna sibuthi esichazile ebuye sitshele ukuthi wayebabulalela nabantu asingeke sibuyele emuva sibili nabantu bakitha babulawa maharahara abanye esikhathi sasifundanga ngenxa yabomnankagwa besenza into zabo ezingela ngqondo abantu bengabantu sibili khathi esibeye bebhizi besitshela ngeunit besitshela ngokhokho into okungelancedo lokho kuthiwa yi-NPC kule kuthiwa yi-national reconciliation lokho akusibiseli lutho lokho vela kusoze kubisa abantu lapha abantu ababelahlela emgodini sikhanyele uyahlala umuntu lo siyabafuna abantu lapha hayi njalo futhi laba abotshweyo lapha ngaphangisa abayekele laba bantu bethu laba ababophi ababotshweyo lapha ngabakhululwe vele sibafuna bephandle lokho ukuthi bazazama ukusincindezela ukuthi singakhulumi inkani sibili kuyadlula ilanga liyafika ilanga labona laba lokho abebhizo namapholisa la athinywe lawo ngesikhathi sizayiba bengenile khona lapho phakathi kuyona leyilokhu zenu umlona lo mgodi walo abakiwo la madoda hayi vuka mthwakazi vuka singapheli namandla bathwakazi abahle hayi ngiyalibonga basakazi bethu
salibonani studio 7 linjani nonke ngiyawuthanda umsakazo lo na ufidelis kodwa ngikhuluma ngise-Johannesburg ngiyayithanda ukulalela abantu nxa bayepha befaka imibono kakhulu kule ndaba yokuthi thina amaNdebele ngapha siyalwisa amashona sithe amashona aroma kumbe i-MDC i-right nxa ngikhangela kusesolothwangirayi i-MDC yayibambane kakhulu ngingakhangela manje osokuvukile i-MDC isilama-president amaningi ukuthi ingadlala ingabi vuke ngoba lami nginje mina ngibenguzani but ngingakhangela ukuthi i-MDC ibi-right bizosivusela umnotho welizwe so dingani umuntu wani
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Botswana ongumgcini sihlalo njalo we-SADC umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi umanyano lo uzathatha amanyathelo okulwisana labahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo kwele Mozambique. Inkantolo yakwele Hong Kong ifumane abalwela amalungelo oluntu abayisikhombisa belamacala okuqoqa ukutshengisela ngaphandle komthetho. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Owesifazana owayithandana loNsundu owabulawa lipolisa elimhlophe uGeorge Floyd labasebenza kwezempilakahle amaparamedics kanye lomunye owayelipolisa ngabanye babantu abaphe ubufakazi izolo ekuthethweni kwecala lokubulawa kukaFloyd. Owayethandana lo Floyd lo utshele inkantolo ukuthi umuyi wayengumuntu olungileyo. Uthe bobabili babehlutshwa njengomkhuba wokusebenzisa izidakamizwa. Owayelipolisa osanda kutshiya umsebenzi yena uthe umsolwa uDerek Chauvin wayemele esuse idolo lakhe entanyeni kaFloyd lapho engasamlwisi. Omunye wamaparamedics ayiwo afika kuqala nge-ambulensi utshele umthethwandaba ukuthi bathola uFloyd evele esefile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamoya uGeorge Floyd siyabona lapha abantu benikeza ubufakazi kanti ke nxa sikhangelisisa lapha ubufakazi ababunikezayo bonke kuyabonisa nje sobala ukuthi cha kwaba khona ungenzi kahle lapha ngamapholisa okufanele ukuthi ngabe benza ngcono baphatha uGeorge Floyd ngendlela ebonisa ukuthi bayahlonipha amalungelo akhe njalo bayenza umsebenzi wabo ngobucwepheshe hayi ngendlela abaphatha ngayo ngoba sibona ukuthi bayamphatha budlapha kanti ke bonke abantu asebesondele beza bezokhuluma ngaba kubonayo bayachompela ukuthi hayi cha amapolisa lapha azanga aluphatha kahle udaba lukaGeorge Floyd noma bezama nje ukuthi balwise ukuthi lomnumzana akusunguye owabulala uGeorge Floyd.
Nxa sikhangela inhlangothi zombili abatshutshisi kanye lamagqwetha omsolwa ungathi baluphethe njani lolu daba?
Nxa sikhangela inhlangothi zombili kulaba abangamagqwetha abalwela umnumzana uChauvin onguyena othe sicala lokuthi waba lesandla ekubhubheni kaGeorge Floyd, mbona ngathi bayaza amazwe zonke indlela ukuza lezi zizathu ezingenasisindo zokuthi lo mnumzana angaze athola ele cala lokubulala uGeorge Floyd. Kanti ke amagqwetha ayiwamele uGeorge Floyd lemuli yakhe siyabona ukuthi impela beza lembono kumbe ngathi nje ama-points angathi ayalesisindo kakhulu njalo phinda futhi asitekelwe ubufakazi esibona ulethwa ngabantu lapha kanti ke futhi sonke sabona emapikitsheni lapha umnumzana uGeorge Floyd ebhubha kwakusobala ukuthi impela kwaba khona mhlawumbe ongathi ibuchapa ekuphatheni omunye umuntu okwakubonisa ngempela ukuthi nxa bengayenzanga kahle kumbe nxa bengamanga ukwenza lokho abakwenzayo uzogcina ebhubha. Njalo abantu babekhona bememeza lapha besho ukuthi hayi mnikele lo muntu kodwa sibona ngathi benza inkani kwaze kwagcina lapho kwaphelela khona. Ngakho ngibona ngathi kuzaba nzima phela kumagqwetha lola uChauvin onguye othi sicala ukuthi wabulala uGeorge Floyd ngaphandle nje noma i-system. Siyayibona ukuthi isikhathini esiningi ngibona ngathi ayiso system ethembekileyo kakhulu ngoba iyasuka isekele abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama.
Umnumzana Gary Twala Jackson ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaGeorge Floyd. Kwezemidlalo abalandeli beHighlanders bathi bakhangelele ukuthi inkokheli yaleli qembu entsha ilethe inguquko. Abakhokheli laba nguJohn Fesbanda ongumgcinisihlalo loMorgan Dube ongunobhala weqembu. Sibuze ingcweti kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuthi ubona beuqhuba njani umsebenzi.
Ngibona bobathathu lomunye okhethwe ukuba yi-committee member umgcini mafu kanye lalaba ababili akade bevele bekhona u-treasurer uDonald Ndebele kanye lo-vice chairman uModern Ngwenya kubanika ithuba elihle elokubana besukumise iqembu le-Highlanders bezame ukulifaka ebangeni elingaphezulu. Uzakhumbula ukubana iqembu le-Highlanders licine ukuthatha isicoco se-league title ngo 2006. Ngibona balomlando omkhulu wokubana enkundleni bezame ukuyenza ukubana iqembu le-Highlanders libuyele khwamphana libe ngama-league champions.
Umuzi wethu Khatebe uhlaziya ezemidlalo. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngekhefu lePasika eliqala namuhla. Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.